Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana mthwakazi kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 10 kuNtulikazi 2021 igama lami ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2683 velo mkhuhlane lo.
Ubaba uMkhiwane sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzifaka phansi.
Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi izambeka eplazini lakhe eUmguza ngomvulo hatshi eHeroes Acre. Inhlanganiso ezizimeleyo sezimangalele uhulumende kaMnangagwa kuUnited Nations lakuAfrican Union zisithi wephula amalungelo kaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezintathu 2683 belo mkhuhlane lo. Lokhu kusho ukuthi abantu ababhubhe ngolwesine langolwesihlanu kuphela bedlula ikhulu 111. Ingcweti kwezempilakahle zithi amanani la akhomba sobala ukuthi umkhuhlane lo uya umemetheka ngamandla lanxa nje uhulumende eqinise imigoqo yokuwenqabela. Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selifike ku-2084 kuthi asebefunyenwe belalo sebeku-65,066 ngokutsho kogatsha lwezempilakahle. Abaphethwe yilumkhuhlane bonke sikhuluma nje bangu-18,961. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela izolo bangu-26,374 kuthi abahlatshwe esibili bona bangu-4,063 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu-875,182 kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu-588,883. Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele umanyano we-United Nations kanye lowe-African Union zikhonona ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iSouthern African Human Rights Defenders Network, iCommittee to Protect Journalists kanye leRobert F. Kennedy Human Rights. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uyakulandula ukuthi bephula amalungelo. Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi izambeka eplazini lakhe eUmguza ngomvulo hatshi eHeroes Acre. Umsakazo we-ZBC uthi isiphathamandla se-ZANU-PF uMnumzana Obedi Mpofu uthe lanxanje bebefisa ukuthi uNkiwane abekwe emathuneni amaqhawe eHarare. Njengoba ephiwe inhlonipho, uhulumende uyasihlonipha isinqumo salumdeni. UMnumzana Nkiwane ubhubhe ngolwesibili eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalolunye lantathu 93. Wadlala indima enkulu ekulweleni ilizwe ekuzaphu, njalo ungomunye wabalweli bempi yenkululeko abathathu ababa ngabakuqala ukungenisa izikhali ngudlu elizweni. Omunye owalwa impi yenkululeko laye obhubhe kuliviki, uMnumzana Michael Chakava usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Le inhlonipho njalo ephiwe umholi webutho uMnumzana Ezayi Chimonyo, yena oyetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi. Abamabandla ezombusazwe bathi bakhala kanye lomdeni kaNkiwane. Nansi isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa.
Ubaba uNkiwane ngumuntu ophatheke kakhulu ekutholeni inkululeko kwele Southern Africa yonke. Ubaba uNkiwane akaso qhawe leZimbabwe kuphela, liqhawe le Southern Africa yonke ehlanganisa amazwe anjenge South Africa, Namibia, iZambia, leZimbabwe, ngoba kulapho esilobufakazi obusegcekeni njalo obugcweleyo ukubana wasebenza kakhulu emazweni lawa. Le nhlanganiso ezazivelela emazweni lawa ehlanganisa i-ANC, iSWAPO le-UNIP eZambia endabeni yokuthi amazwe lawa ethole inkululeko.
Ubaba Chimonyo yena lithini ngaye?
Okusidanisa kakhulu njengebandla, njalo engithemba ukuthi yinto efanayo kuma-victims eGugurahundi, yikuthi abantu laba esibaziyo ngamagama abaphatheka kuGugurahundi, ikakhulu ababekhokhela abafana loChimoyo, abafana loPerence Shiri laye osewasichiyayo, labo bonke ama-generals esiwaziyo asiyasichiyayo aphatheka edabeni leGugurahundi, yikuthi sebe siyacatsha emathuneni bebalekela i-accountability.
UMnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sezaphu. Sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Ubaba uNkiwane amadikane u-Abraham, sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzi faka phansi lokungasikhukhumezi. Ngabe ngabanye ngabe lokhu etshaya uphondo sithi mina qalayo azange vele ekwenze lokho. Isinto esisithole kuye ukuthi umuntu ufound ezibumbe engasikhukhumezi njalo esebenzele isizwe. Namhlanje enyama endlobaneni khona sebesazi ukuthi ethi sihlezi eduze leqhawele njengalo muntu wayengumuntu obumbekileyo olesibindi ongalamketha abatshabi osebenzele wonke umuntu eZimbabwe. Yikho ke sidikalale ngokuthula iqhawele sizwe, iqhawele amaqhawe.
Udaba lukaChimonyo lilubona njani?
Sibambwa ngaphansi sesithi uChimonyo sepempe isicoco sokuba liqhawe lesizwe. Kanti iqhawe lesizwe ngumuntu onjani? Iqhawe lesizwe ngumuntu ophile labantu kahle, njalo izenzo zakhe zihambelana lozulu jikelele. Ngalokho siyamangala, sibambwa ngaphansi sesibona iZANU-PF lobaba uMnangagwa sebemupha isicoco uChimonyo. Isithi liqhawe lesizwe, yena waphatheka kakhulu ngomzabalazo we-5th Brigade esithi iGugurahundi echola abantu besintwini.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Siphinde saxhuma njalo ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule.
Obaba uNkiwane, umsebenzi abawenzileyo ucacile nje inhlonipho le ukuba liqhawe lesizwe imfanele nxa kukhangelwa imisebenzi yakhe ayenzileyo. Imisebenzi yakhe ayenzileyo ikhuluma yodwa imisebenzi kababonkiwane. Babonkiwane liqhawe sibili. Nginanzelela ukuthi kathesi ezintweni zonke esizikhulumayo lezi wabo babonkiwane imisebenzi yonke abayenzileyo imisebenzi eyiyo esifikise khona lapha esikhona. Ngokunjalo babonkiwane uyadeserve ukuba liqhawe lesizwe. Babonkiwane yibo abalweli benkululeko, yibo abasenze sathola lokhu uzibuse lo silaye namhlanje. Imisebenzi yabo babonkiwane le.
Obe ngomkhokheli webutho umnumzana Chimonyo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, kodwa bakhona abakusolayo lokhu besithi ubengamelanga ayithole linhlonipho njengomuntu owaphatheka kumbhuqazo weGugurahundi.
Kumfanele ukuthi abe liqhawe lesizwe. Kumfanele kakhulu njengamanye amaqhawe esizwe alele eHeroes Acre ngemsebenzi abayenzileyo. Ye kuyadanisa ukuthi ekufeni kwababa uChimonyo abantu sebesungula njalo ukuthi begenise indaba yombhuqazi ekufeni kwababa uChimonyo. Angazi ukuthi kathi abantu sokutheni kanti, ngoba yonke into bakithi sokuthi nanku ukufa sokuvelile. Indaba yombhuqazi layo nansiyana laphana. Angazi ukuthi kathi sindaba yombhuqazi lapha ingena ngapi.
Umnumzana Belief Kaule ngowebandla lezano PF. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usesole kakhulu udlakela oluqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma esithi abenza ubudlova lobu bazaphathwa kalukhuni ngengalo yomthetho. Uthuso Khumalo usipha loludaba.
Abasekeli bakaZuma bavuka uBhova bavala umgwaqo omkhulu oxhumanisa isabelo sakwaZulu Natal lezinye izabelo N3 izolo ebusuku. Batshisa izimoto besithi bafuna umnumzana Zuma akhululwe ejele. UZuma yena owake waba ngumongameli weSouth Africa uqale ukupika kuliviki ngemva kokufunyanwa elecala lokuyisa inkantolo. Abajengiselayo laba bachisa amaroli athwala impahla lenqwaba ezimota abazivimbe kulumgwaqo besithi udlakela lolu luzoqhubeka nxa uZuma engakhululwanga. Le yinto esolwe kakhulu uRamaphosa kumbiko awethule namhlanje. Uthe lanxa abantu belelungelo lokutshengisela udlame olunje oludiliza umnotho alusoze luvunyelwe. Nangu omunye umsekeli kaZuma.
Kuphazamisa impilo zethu ziku risk ngalendlela ongakazi uzuyibone. Siyacela uhulumeni wethu ngenelele kulesimo. Siyacela bakhulule umsholozi, akaphume umsholozi ahambe aye ekhaya, mhlambe nathi sizokwazi ukuthi sikhululeke.
Sokulokwesabela ukuthi udlakela lolu lungafika laseJohannesburg ngemva kwembiko yokuthi abasekeli bakaZuma baqoqa umhlangano eGippstown kusasa. Umgcini hlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqakutho Mabhena uthi bakhathazekile.
Siyakhumbula futhi ukuthi kwathi kulensolo yokuthi kungani kusebenza abantu bokuza eSouth Africa ikakhulu ekuchayeleni amaroli, kwachiswa ke amaroli futhi khathesi sekuchiswa amatruck. Yinto esisolayo ngoba lokhu kuhlukumeza abasebenzi.
Ukutshengisela lokhu kubikwa sekuqhamuke njalo endaweni ezijeneyo zedolobho le-East Court lapho umnumzana Zuma adonsa khona umnyaka olenyanga ezintathu ejele. Amapholisa athi asebophe abantu abaningi phezu kodlakela lolu oselubangele ukutshabalala kwempahla ezibiza izigidi zamarandi. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lamlela ndwandwe
kwezemaphandleni izakhamizi ezansi emaNdebeleni sezidlela evalweni phezu kokumemetheka kwe-COVID-19 emakhaya. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Udokotela omkhulu ezansi emaNdebeleni obona ngokuvikelwa kwemikhuhlane umnumzana Andrew Felix Muza utshele umsakazo we-Studio 27 ukuthi igciwane le-coronavirus selimemetheke kuzo zonke izinqindi zezansi emandebeleni kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni. Abezempilakahle babike ukuthi kuliviki kulesigamuso esuke ku-3 ekwana North esithethwe yilo mkhuhlane kuthi kumaviki amabili adlulileyo ukhona njalo obule ngumkhuhlane we-COVID-19 phansi kwentepe. Umnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi seFlabusi uthi sebehlalele evalweni ngoba lo mkhuhlane sumemetheka ngamandla esigabeni sabo.
Ezimayini lapha nje more than 50 abantu abatholakale belo mkhuhlane lo ngelanga lilodwa, okusethusa kakhulu kuba njengoba ivele iningi labantu livele lingakathestwa lingathestwanga kutho ukuthi umkhuhlane lo usumemethekile lapha kugodlwayo ngendlela esabekayo.
Uthi njalo okubangela kumemetheka kwaleli gciwane yikuthi kunzima kuzakhamizi ukuthi zihlale emakhaya kungele ezinye indlela zokuziphilisa.
So bazibona sebephoxekile ukuba baqhubeke besebenza lanxa bephakathi kobunzima bomkhuhlane lo ngaka.
Umnumzana Dennis Ncube isakhamuzi seNyandeni uthi nenge emaphandleni lokhu lingalandela iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane.
Ungenanzele emakhaya emashophu ezitolo kuvuliwe, abantu banatha santando, ezimfeni abantu bayakuthana, akula social distancing, akula number. Ama-councillors osobhuku bayabiza imihlangano, abantu bayahlala lapha lalapha vela kula ndaba legciwane.
Umnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi seMawane uthi ukubuthana kwezakhamizi ngesinye sezizathu esesidala ukumemetheka kwaleli gciwane.
Babuthene abantu laba kuthiwa kubhaliswa abaphekayo, kuzobhaliswa labaphendukayo empini abangazange bafinyelele ukutrena kuhle.
Umnumzana Edson Mazuku oyisakhamuzi seGwaqo eGwanda North yena ukhalela ukuhlatshwa ejekiseni ukuze avikele lo mkhuhlane we-COVID-19.
Silesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela.
Abantu abedlula amakhulu ayisishiyagalombili 853 baphethwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni wona osubulele abangamathumi amane 14. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa for imbula.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana sithandazile moyo obona ngokwethulwa kwembiko wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sihlaziya ingxaki ezibhekane labahlali baleli dolobho ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Into esingathi silokuhlangana layo nje ngamasuwa emalokuthini nje ahlukeneyo lakho khonoko nje ukukhula kwe-crime emawadini. Yikho abantu abalokukhala ngakho ukuthi sicabangela ukuthi njengoba kuyisikhathi se-COVID kunje kungabe kulabanye ingxenye sebalahlekelwa imisebenzi noma sebaphelelwa zindlela zokuthi bazame ukuziphilisa. Yikho uhlupho lwe-crime solungathi lufuna ungathi soluyinto engathi iyahlupha lapha emawadini kobulawayo. Njalo nje enye into engathi ikhathaza izakhamizi indaba eyamanzi, ukuhlanzeka nje kwamanzi. Sesitsho nje for example emganwini lapho kuke kwaba ngathi kube lohlupho lwamanzi ahlanzekileyo, isizathu singaziwa okwakhathesi ukuthi amanzi avela angcoliswa yikuyini, kodwa kuke kwaba yindaba eke yahlupha njalo esakhangelela ukuthi ilungisiswe. Enye into nje engathi lohlupho emawadini kobulawayo lapha ukuthi ngesikhathi se-COVID lesi abantu mabehleze ezindlini ukudisconnecta kwamanzi, indlela zokuziphilisa sezingathi sezizinhlutshwane. So ukudisconnecta nje kwamanzi ngoba abantu bekoloda ukhansile izikweredi sezihlalile okwesikhathi eside.
abantu bathola yini usizo olufaneleyo ikungxaki abalazo kukantili bancedisa njani njengenhlanganiso
thina njengenhlanganiso okukhulu okuqakathekileyo ukuthi simele zona izakhamizi sibe yizwi labo sengikhulumela into ezifana labo advocacy and lobbying sibe yithi esigijima ngazo ukuba bathole usizo olufaneleyo sizimele uhlupho abahlangana lalo in everyday life on a day-to-day basis njalo sizama ukuthi khona sibambisane kanye le council ngoba inhlupho ayisonto engabhekwa ngumuntu yedwa kufuneka ukuthi abantu babambisane kubonakala ukuthi khona amacebo angaphuma ekulwiseni izinhlupho lezi zakhamizi ezihlangana lazo ungaba yiwapi
inhlanganiso yakho ithi iboda bode edolobheni lakobulawayo ihlolisisa ukuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela COVID-19 luqhubeka njani kuyini elikufumene
siqale uhambo lwethu ngase Bulawayo Large City Hall saqhubeka sasesisiya eRenkini sasesiqucinela ngokuya eNkulumane Community Hall abantu bebehlaba sivili bethola usizo lolu abaluthenjisiweyo sithumele nje isixwayiso ku Twitter platform yethu sikhumbuza nje abantu ukuthi ukuphepha kwabo kusezandleni zabo ukuthi nanoma usiyathola usizo ukumele uzikhumbulele lawe ukuthi khona ukubhubha lokhu kubhahile njalo kuyamemetheka ngamandla umuntu kumele azikhangelele akhumbule ukulandela ama safety guidelines esawanikezwe yiwho observing abo social distancing njalo lokugqoka imask ukwenzela ukuthi lawe umuntu uphephise nalo okulandelayo ngemva elayinini uphephise lalo wena omlandelayo sizazoqhubeka siuthumeza lomlayezo kwamanye ama social media platforms ethu ukuthi abantu bahlale belokukhumbula ukuthi babekwazi ukuthi isafety yabo isezandleni zabo
leyo bekuyingxoxolo nkosazana sithandazile moyo obona ngokwethulwa kwembiko kwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga isthandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
Lingani tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomela isigaba sevungu edale lephalamende umnumzana Omega Sibanda Ungasela ukuthi umumo unjani khona ngapho ku constituency yakho
izulu line kakhulu abantu bebethakazelele uhlelo lolwefumbuzo othwa intwasa umumbo wabo wamila wakhula kuhle kodwa wathi siyakhona phana ukuthi uyevuthi izulu lana kakhulu kwagcina ke bengasavuna ngakuhle ngoba wabulawa izulu kwezinye indawo badophile nje khona lokho mbishana kodwa iqiniso ukuthi endaweni zabo lowagwelo kulendlala kakhulu baluthwana badophile umumbo emasimini kodwa xa siya phambili sibona ukuthi sesinanzelela ukuthi umhlabathi wethu uthanda izulu sokuyamele ukuthi sikhulume nabe agritechs abe basifundise ukuthi nxa kuzaba lezuleli nje kumele kulinywe ngasiphi isikhathi kwenzela ukuba lokuhlanyela kokuphangisa osime mbijana ukuhlanyela ukuthi kuhambelane kuhle lezuleli abe lingaba liningi
njengoba ukhetho solusondele likuhambisa njani ikakhulu sikhangele udubo lwe-coronavirus COVID-19 leyabuyayo
udisturb into eziningi kakhulu umkhuhlane we-COVID kusigaba sakithi la iZimbabwe jikelele into ngiyithabela kakhulu ukukhuluma lokho kwenziwa umongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukuthi thina ama MP kumele siphume siyencedisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi iwave labathi ngesithathu ingozi enganani singabuthana ezifeni lemachurch kesizama ukuma sibili ngoba yona iCovid singanazelela isimise entweni zonke ezinene sibisa ama election lawa misiwe lapha nalapha lengakunanzelela sinanzelela ukuthi kunzima ukukho konke abantu bayaphupha abantu ngeCovid siyacela njengoba uMongameli welizwe ukuthi bakithi bantu bevungu akeli hlale phansi singa hamba hamba. Kunga fiwa kuzamu bala bantaba ruchwana bangu 30. Siyaba tanda sivila bantaba sichileyo yisitobo setu. Koto nga utuwa bantaba ngu 30 kababe ngu less than 30. Ema church asimeni. Kula mapora salawa ma social soccer. Siyakwela ageli meni nga mapora lao. Siza figis katu hulumenda asichele uti asenzeni so, asenzeni so. Ukatesi bagiti nga ubonu uti ufiwa njalo uti mkutani lusumeme teonga nani. Liza fiku uti kumele sisamenu unagegelo kunyo hulumenda. Simeni kwenke sikwenzari. Koto akakula mtu obanjwa na mali. Padu hulumenda uti asisamenu uti sisakwe sungeni.
Njengu mmele uesikaba ngezipi inhlelo osuzi fezile seloku utalise ugumela sona leso esikaba.
Usupu esilalo kakhulu evungu. Malaba masela enkomo. Inkomo sesiphelile. Kodwa ngithi mina hayi umbuso wamasela ususiya ekugcineni. Ngoba sesibambane namapolisa. Ngibonga kakhulu mama umziziwa udispol wethu eGweru district. Kule operation esayenza ekhona manje. Abantu ngiyabicela ukuthi sincedisane namapolisa. Ukuthi sibatshele sibanikele ukuthiwa tip off. Ukuthi amasela enkomo atholakala ngapha. Esami sicelo kakhulu ngesothi lingesabi amapolisa omthetho akhona. Nxa sihlala namasela duze kwethu. Asikhulume nini siwatshele amapolisa ayakwazi ukuthi azabobopha njani abahambise njani emthethweni. Thina singathatha umthetho siubeke ezandleni zethu o thina sithule singakhulumi ngoba inkomo zizalo zilokhu zitshontshwa izifuyo phela. Kutshontshwa inkomo kutshontshwa amadonki sokuze kutshontshwa le nkuku. Bakithi siyacela ukuthi asincedisaneni lamapolisa abhode endaweni zethu kathesi njengoba nangikhuluma nje. Ukulwa sithatha imiphefumulo yabantu ake simenini. Sitshiyane lokuthi ungazondiswa ngumuntu suthatha ingqamu ugwazi suthatha ibhemba ubhembe. Kunabafana abancane sibele abama 15-18 years. Siyakwazi indawo ezinengenge ngiziqambe ngamabizo ngoba amapolisa abhoda. Yekelanini bafana ukuyanatha utshwala lokuthi libe lisithi linganatha selisilwa labadala. Asikuyekele nini. Sesilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Wonalo umnyaka wodwa phose enxa esile 4-5 ngokugwazana. Indawo zinenge ngokugwazwa abantu. Indawo zinenge ngokubulele khona abantu. Ngikhuluma nje last week nge Thursday. Bambulela omunye umuntu wakithi futhi. Asikufisi lokho. Khuluma nje futhi omunye ugeciwe khona apha eduzane khona phethu elwakhwele road. Asikuyekele nini. Ukulwa akusebenzi. Umthetho ukhona. Ungezwe ngani umuntu ukwenzela ubuntu obuhlungu uphambanisile. Hamba emapoliseni aseduzane lawo.
Lo ke bekungumnumzana Omega Sibanda. Omela isigaba sevungu edale lephalamende engwebandla lezanu PF. Ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Siyabonga Chris. Sabela ke kamnandi lapho esigcivela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamachumi amahlanu lansanu 55 nge COVID-19 izolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezintathu 2683 belomkhuhlane lo. Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi uzancwatshelwa eplazini lakhe eUmguza ngomvulo hatshi eHeroes Acre. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usexwayise abasekeli bakaZuma ukuthi batshiyane lohlakela abaluqale izolo betshisa izimota. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Montungameli Nkomo, Nkololo Gwana wa Matukanduna.